lapha elizweni leZimbabwe umthetho uyalondolozwa, umthetho uyahlonitshwa, singakhangela ulokuthula. Nanxa nje kulamanye amabandla ezombusazwe azama ukuthi balethe udlakela, bavuse udlakela elizweni ukuze umnotho welizwe lo ungaqhubekeli phambili ngenxa yokuthi yibo kuthange ababizela njalo izijeziso zomnotho, ama-sanctions, vele bona ngokwawo abathandi vele ubana ilizwe leli lithuthuke. Kodwa sikakhangela umthetho okhona elizweni, yikho nje abantu sibona besiza ngobuningi babo, abanye besuka kwele Europe, abanye besuka e-East besithi bafuna ukusungula amabhizinisi lapha elizweni leZimbabwe. Kodwa singakhangelisisa udubo lomnotho welizwe leZimbabwe alukhangela nangale eZimbabwe kuphela, emazweni wonke jikelele, emhlabeni wonke jikelele, singakhangela amazwe wonke abhekane lobunzima kwezomnotho. Ngakho-ke ilizwe leZimbabwe ayisilo lodwa, kodwa inzamo eyenziwa nguhulumende iyo kanye inzamo eqakathekileyo okumele nje incediswe, isekelwe ngomuntu wonke ukuze iphumelele umnotho waleli lizwe uqhubekele phambili.
Ye, Mhlonitshwa Sibanda, uyakuvuma lokhu ukuthi kulokuthula eZimbabwe, njalo kungabe kulibandla lakho yini elilokhu lidinga izijeziso elizweni?
Kulemithetho ethize emele ikhangelwe nguhulumende engakazi abize abantu ukuthi bazebuya bezo-investa elizweni. Kunokuningi okukhangelwa ngumuntu nxa ebuya le mali evela lapha avela khona, uyakhangela ukuthi pho nxa ngizaletha imali yami lapha kulento engizayithola yini, kumbe ngizahlala ngendlela engikhangelela ukuhlala ngayo, ngizahlala ngokuthula yini. Mina nxa ngikhangela imithetho ekhona mina ekhangelela bethu ngathi ngama-foreign investors, xa bengena lapha kulamaphepha amaningi abe ecelwa nguhulumende, sicela lokhu, sicela nalokhu. So kufanele ukuthi imithetho yona le ikhangele kutsha, kukhangela njalo ngamanye amazwe ukuthi amanye amazwe ayenza njani. Sisenza lokho ukuthi ngesikhiwa sithi copying ama-best practices. Siyakhangela amazweni aseduze lathi nje, singayikhathana kuba-South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, khangela ukuthi bona bakuhambisa njani, lathi sikopa khonapho ukwenzela ukuthi ama-investors engabaleke siyakhathana. Kuningi okumele sikulungisise. Xa sikhangela ngezompolitiki, kwesisikhathi khonapho siyakhangela kulo mntana othunjiweyo nje khathesikhathi esethwa i-journalist ngezinye izinto zonazo ukuthi ngoba kuyebe kuvuka kugcwele emaphepheni abantu sikhuluma ngakho iy'nsuku zonke ngezezinto ezixhotha ama-investors zonezo. Xa ngikhangela udaba lwama-sanctions, ama-sanctions abaningi akade bekhona kuma-sanctions, ama-sanctions la akade engama-targeted sanctions ekhangela ukuthi usazwane lo nazwane lingabuye endlini, nabani lo sazwane lingabuye endlini. So khonokho akutho ukuthi sokuphambanisa ilizwe. Abaningi bakhona sebekhithiwe kuma-sanctions, kuthela ababili kumbe abathathu abangekho kuma-sanctions. So nxa sokukhithiwe abantu sebekhithiwe kuma-sanctions osokwenza ukuthi intuthu ezabona intuthu ziyathunqa, ngoba thina ukulawa sikhule simazwe ngentuthu ziyathunqa. Yindaba intuthu zingabe zilokho zithunqa, ama-factory lokuevaliwe, ama-factory siwaziyo esakhula vele siwabona evaliwe, waye lokho evaliwe.